Angathatha isecurity ongayaziyo ukuthi ngekabani ngoba lowo okuboneleyo nguyo impilo yakhe engekho ngabe engekho safe but thina sisafe ngoba siyazihambela sikhululekile kasila enemy lo muntu so zabe kubulala uyabe kubulala sithi ufunani ku ungahamba udinga izitha vele empilweni ugcina usuhamba usesaba kodwa empilweni sifundise ukuthi nxa ungumongameli ungabi lezitha ungenzi izinto eziza kwenza ube lezitha ukuze ukhululeke elizweni.
Campaign ihamba kahle sibili ngoba sibhizi sibhela emakhaya lapha la kanye edrobheni sikuhamba kuhle konke.
Ye manje akula dubo yini njengoba sisizwa ukuthi indaba yezihlalo ingani yahlupha ukuthi abanye abe MDCT bakhanya sebethatha eziningi?
Akulahlupho kuyenzakala nisho kufana lokuthi nxa lingabantwana bomntu wani liyake liqabane lingaqabana litshayane kodwa kasikho ukuthi liyaqhotshana ngekhaya. Sikwemukele thina konke khona lokhu ukuthi kwenzakele kodwa iqiniso yokuthi abantu sathi siqalisa into le savumelana ukuthi khona sifuna injongo yethu ukukhiphizana. Lokho esini khonapho ukuthi injongo yethu ikukhiphizana and sithe ebantwini bonke kasambeni siyovota ngobuningi bethu sikhiphizana.
Manje abasekeli benu libatshelani kudaba lona lona?
Hayi, abasekeli bethu akulalutho olurongo. Kwenzakele kodwa silawo amashithi okumele siwakhampenele siwine njalo thina injongo yethu ukuthi izani iphume. Lokho esini khonapho ukuthi izani iphume wonke umuntu kayenze khona oku esathi kuvumelene sisekele uhlelo olukhona ukwenzela ukuthi izani iphume ngoba injongo yethu ikhiphe izana sokuthi eParliament njalo futhi injongo yethu ukuthi ukuze izani iphume kumele sibe nomongameli ongasowezani so abantu bonke abahambe beyovota bevotela umongameli lama members of parliament yona la khona ezigabeni zabo labo councilor bavoti bavoteli MDC alliance.
Sizwa kuthiwa ezinye izihlalo zaphiwa ibandla elisekelwa ngumgabe ele NPF. Kungakho liqiniso into?
Hayi, lokho asikho iqiniso ngoba kulamtolo obufakazi lakho ngamahungahunga akhulunywayo kodwa angalabo ufakazi. Akulamuntu ongaba lobufakazi ukuthi yithi sakhona esaphiwayo ikakhulu ngapha thine elisini lemathebelelendi kakula. Isihlalo sasilabo thina bonabo kwe-nomination court koBulawayo bezifakela bona bodwa lathi sifaka labo befaka. For example koBulawayo khona phana bafaka 12 lathi safaka izihlalo zenu ziyane zakoBulawayo ezikwanele. So kakusiqinise ukho sithi kungamahungahunga. Akula nto engingayiphendula kulokho ngoba yabe sengikhulumi ngizwe ngabantu.
Kanti insiza khona kwahamba njani esizwa kuthiwa izani PF yahle yazitholela nje lina lingancintisanga?
Ye, laphana kungabe kwaba loku ngoba ama-city lawo khonokho ukuthi abantu bayaqokozela. Yayiphiwe izim people first. Ngakhonokho ukuthi abantu bayaqokozela ucina ungasakwazi bengasakwazi ukuthi kuyini okumele bakwenze. Balibala ukuthi khona bafake ini i-candidate khona phana. Wonke umuntu kazanga kunanzelele khonokho. Ngoba i-structure seMathebeleland South kwakumele ukuthi sibone ukuthi yonke indawo kulabantu abancintisayo.